Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Phalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
It is clear to all of us that the country and the region at large is facing electricity.
Uhulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyana womazwe omhlaba ubuthanisa imali yomsebenzi wokudinga ezinye indlela zokuphehla amandla kagetsi eZimbabwe.
Into esizibonayo kathesi abakwenzayo khonokho ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngelamagetsi. Kutsho ukuthi bona sebezibona ngathi asebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho. Bona sebezibona ngathi yibaba special.
Uzulu uveza ukuthi ukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zibalekele udubo lokusilela ngamagetsi elizweni. Kuqala kusasa umhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit eWashington DC, lapho uMongameli Joseph Biden azakwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Afrika nabakwinhlanganiso ezimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ubuthanisa imali yokusebenzisa ukudinga ezinye indlela zokuphehla amanzi kagesi eZimbabwe. UMavis Gama ubika kulolu daba.
Esethula umbiko wakhe emkhosini wokwethula lolu hlelo owenzelwe ewetheleni yeCrystal Lodge, umphathintambo wezamandla kagesi uMnumzana Jemu Soda luzosiza ekumeleni le ndaba zokuguquka komkhathi i-climate change luthuthukise kwezokutholakala kwamandla kagetsi elizweni.
It is clear to all of us that the country and the region at large is facing electricity supply challenge.
Kuyinto eyaziwayo ngithi sonke ukuthi ilizwe kanye lesesigabeni sonke sibhekane lenkinga yokusilela kwamandla kagetsi.
Umeli womanyano we-United Nations eZimbabwe uMnumzana Edward Kalone utshele umhlangano lo ukuba lolu hlelo ngolokuqala wenziwa elizweni ngenjongo yokukhuthaza abezinhlanganiso labamankampani ukuthi batshale imali kulo msebenzi.
Lo manyano uzosiza ekuthini kudingwe indlela eziletha inguquko kwezokutholiswa usizo lololwazi labamankampani azimeleyo asize lawo.
Leli nyathelo lokuba kubunjwe isikhwama sokubuthanisa imali liza ngesikhathi leZimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi. Uzulu labamankampani bekhala ngesimo esiselizweni. UMnumzana Jonathan Dlovu wakobulawayo upha umbono wakhe ngalolu hlelo.
Ibusiness vele yonke iyafuna ugetsi abe khona, amagetsi abe khona, ngoba amagetsi kuhamba kwawo ayaaffecta i-communication. Uaffecta kwa i-communication uthole ukuthi awusakwanisa ukuthengisa ngento ezinjengabo, nxa ufuna ukuthengisa ngento ezinjengabo, ngithi for example i-Echo Cash, kumbe ufuna ukuswipe, uthole ukuthi i-network yakhona iyabaleka layo nxa amagetsi ehambile.
Omunye usomabhizimusi ofuya inkukhu, uMnumzana Nkosana Dlamini, uthi ukuphuza kukahulumende ukwenza amalungiselelo isikhathi sasekhona sekubangele ukuphazamiseka kwebhizimusi lakhe.
Mina njengomlimi wenkukhu zenyama abathi ngama broiler chicken ngibuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ngivolelwe izinkukhu ezingu-150 emafrijini ame. Inhlinze ngikuthi inkukhu kuvike esanda kudlula ngazini njengenhlala yenza ngijima lazo ngizifaka kumafriji. Lapho eziyawe seziwome khona yikho lapho engiqalisa khona ukuzidengisa 1-1 abantwini engibaziyo. So okwamanje ngendaba yamagetsi zonke zibolele emafrijini zingekho, zingazange zifrize.
Okugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eyebulawayo Vendors Traders Association, uNkosazana Deborah Mukasa.
So siyanazelela kakhulu ukuthi njengathi thina kwi-formal sector sasiwile i-business i-revenue iwile kathesi sikhangela ukuthi kulabantwana abamele belungiselelwe i-school fees sikhangela ukuthi kulabantwana abamele bethengelwe amabhuku izinto ezijiyeneyo ngemali zona lezo esizisebenzayo siyaloyisa kakhulu sikhala kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyakhangelisisa kakhulu indaba yamagetsi leyi ukuba lokho kucitshwa kulayithwa kucitshwa kulayithwa
lolu hlelo lokudinga indlela zokubuthanisa imali oluphawulwe ngokusemthethweni lamhla lubikwa luzaqhutshwa eminyakeni emine elandelayo phansi kwendikimba ethi Catalyzing Investment in Renewable Energy for the Acceleration of the Attainment of the Sustainable Goals in Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi uyazehlulekela uhulumende weZimbabwe osicabanga ukuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa imitshina yama-wind turbines. Umnangagwa wethule lokhu izolo kuphephandaba leSunday Mail lapho athe kumele kube lamapulazi eZimbabwe okuphehla umlilo kagesi njalo ilizwe njengoba ilizwe libhekane lokusilela kwamandla kagesi. EliZimbabwe lake lazama ukuphehla umlilo kagesi lisebenzisa ilanga kwachaphazwa imali yanikwa abanye abantu okwakumele besungule uhlelo lolu egwanda lezinye isigaba. Umnumzana Rejoyce Ngwenya ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo. Uthi uhulumende weZimbabwe usephelelwe yimicabango yokulisana lohlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathe elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo iqiniso yokuthi laba abantu ababuyisela labo sebehlulekile abasela amagcebe sikusile nje ukwazi ukuthembisa nje uzulu hathi abantu ngikholwa uzulu siyebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela
kuyagcina ngani konke khonokho baba Ngwenya
uyabona ukuthi nxa vele i-gasbom yenqola sicumekile nxa kungasadingwanga esinye isihlahla sokuganyula ilungiswe inqola iyahlela iyabile kuhlezi khonapho inqola ye-industry inqola yemfundo eyezimbabwe konke okuthwele ngomnotho sokumile i-gasbom singathi khona ngababuyisayo laba ababuyisayo imigogo yabo siqamukile sibegogekile kuzalungiseka nje mfowethu ngokutshintsha uhulumende kube labantu abalozini enhliziyweni abadlile into abayenzayo.
Umnumzana Rejoyce Ngwenya ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Uzulu ukhala ngokusetshenziswa bujapha kwemali yokuqhuba inhlelo zikahulumende okuqela ezokuwethula ezokulungisa umlilo kagesi. Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU PF uthi kumele iZimbabwe Anti-Corruption Commission ibophe abachaphaza imali yokuqhuba inhlelo zikahulumende.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe ezicakathekileyo kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebejuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelelwe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlandu wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphe ngoyelulelwa nje abantu bezenzela ubuhlela besenza kanjani imisebenzi yakhona iqili ngasaphutshana imisebenzi yakhona iqili sithi isalele endleleni. Siyakubona khona kwezindawo even ukwenzela into emgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele
yeyi nxa ukhuluma kakhulu kusibile ukuthi ubukhohlakali ugcwele kakhulu baba Gawule pho uhulumende uyakubamba njani khonokho.
Khonokho uhulumende sekungumlandi wakhe ukuthi ube uhulumende kabe le ndlela yakhe kulandelela yokulezakhi kokulani yokule ndlela yokulokuze nakhangele naye axwayisisayo ukuthi amathenda anikwe kuhle nokuthi kulandele ukuthi imali zakhona zemizezi eziphumileyo zisebenzile yini zilandelele kungaphongukhitha upele imali kungabonakalanga ukuthi imali yakhona isithengene kambe dube nxa umuntu engathi yena imali iphumile kodwa kungakhanyi imisebenzi eyenziweyo kuyakushitha ukuthi uhulumende ngezinye indlela yabengalandabalaukuthi alandelele izinto so kathesi umlando okhona ukuthi uhulumende kumele alandelele abone ukuthi imali zisetshenziswe kuhle emumeni onzima kangako ngoba kumele zabona zingekho vele nazo imali zakhona. So ngokunjalo kumele kulandelelwe each and every cent kubona kathi ifikile lapho kade kumele iyefika khona.
Kodwa kwehlulani kathesi njoba siyakwazi ukuthi kulabanye abaqambula imali kaHulumende bazenzelwe abakufunayo kwepho lokho kuzayenziwa
ke. Yebo, into yonke inesikhathi sayo dube. Ngiyananzelela ukuthi konoko kusifundise, kuyafundisa uHulumende ukuthi nxa izinto zingabanjwa kuhle, imali zingabanjwa kuhle, inhlelo zikaHulumende ziyafa. Ile qile dube konoko kuya kuloko kukhula, kukhula kusiyafika ezingeni lokuthi uHulumende avule kakhulu amehlo abone. Athi mina into engiyikhangelayo uHulumende ukwenzile lokho ukuthi nje izakhi yeneleyo, izakhi yibizo kuphela isebenzi. Hayi izakhi liyana yanikwa amazinyo ngumongameli, kodwa kayilumi, yanikwa amandla okubupha nguhulumende kodwa kayibuphi. Igcwele abantu abayilo abayenza i-corruption ngamandla. Yiyo abafuela i-corruption, izakhi leha yifuela i-corruption. Ngoba abantu bayakwazi ukuthi izakhi lena ibalanda, asike beyivalavala, beyivalavala. Ayenzi lutho izakhi yakhona. Kodwa asho umlandi kamongameli, sokuwumlandi wabantu. Kumele abantu bebegcwale izitridini batshengisele ukuthi into eyenziwa izakhi bayayizonda kakhulu. Ngoba bayikhola imali kahulumende, banika imali yama-taxpayers, kodwa umsebenzi abawenzayo bangizelele eduku olukhona phakathi kwelizwe.
Ye, uZulu uyakhala sibili ukuthi kubotshwa abanye abantu, abanye ababotshwa besenza ubukhohlakali. Kwenziwa kwini kolokho?
Kulokhu kwenziwa ngabantu ababhadalwayo izimali, abayenza into ukuthi nxa benayenza imisebenzi yenkohlakalo bona bayevala ngani. Abanye labantu abangavalanga yibe sebebotshwa, kumbe sebesenza ukuthi batshengise abanye bathi ihlupho dube likuzakhi, uhlupho dube lusemakhothi. Amanye athi nxa umuntu sebanjiwe yenza umsebenzi wenkohlakalo, into zikageziswe, umuntu uyabhadalwa yenze amakhothi lasabophi dube.
UMnumzana Mpilifi Gawuleli, ilunga lebandla elibusayo, besixoxa laye ekoBulawayo. UZulu uveza ukuthukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zibalekele udubo lokusilela kwamagetsi elizweni osokuthwalisa nzima abantu magaza lamankampani. Iphephandaba le-The Standard libike izolo ukuthi abafakelwa amasola laba bakhoqela abaphatha intambo bakahulumende kanye leziphathamandla zebutho. Iphephandaba leli lithi isiphathamandla ngasinye sifakelwa isola elamandla ayi-5 kilovolt. Lithi njalo inkampani eqhuba lomsebenzi ihlawulwa inkulungwane zamadola emelika alijumilane, US$14,000 ngandlu inye. Lanxa nje ingcwethi zisithi kumele isola ele-5 kilovolt ibize imali ephakathi kwenkulungwane ezintathu kusiya kwezinhlanu, US$3,000 kusiya ku-$5,000 kuphela. Ukusilela kwamandla kagetsi sokufike kuzinga elibi eZimbabwe, lapho uZulu asethola khona amagesi okumahola amane kuphela ngelanga esikhathini esinengi. Uhulumende usanda kucunula uZulu njalo ngokupha abaphathintambo bakhe izigidi lezigidi zamadola emelika. Abaphathintambo bakhe bathole ingxenye lesigidi, US$500,000 ngamunye. Abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu, $300,000, kodwa amalunga edale lephalamende wona aphiwe inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika, US$40,000. Uhulumende uthi imali yizikwelede zokuncedisa iziphathamandla zakhe ukuthi zithenge izindlu zokuhlala. Ibandla le-CCC lona elithi lingangena embusweni lizalungisisa udaba lwamagetsi lithi inyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe lebutho amasola ezindlini kuveza sobala ukuthi akazihluphi ngoZulu weZimbabwe. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla eMelika, uMnumzana Tim Murengani.
Siyabona vele ukuthi uhulumende kazana uPF unomona. Into ebonakalayo lapha yikuthi vele abala isifiso sokuthi abantu beZimbabwe bonke bathabe babe lentuthuko ekuthi siphumeleleni sonke. Ilizwe lethu lonke leli labuya ngendaba yempi ye-liberation umvukela Jim Renga. Sathi sibona abantu bevela eZambia, eMozambique, le-Angola babuya lombhobho kuphela, bengela kudla, bengela mpahla, bengela ndawo yokuhlala. Abadala bethu mama labo khulu labo bhuti labo sisi babaphekela babanika igqoko babanika lawo izindawo zokuhlala laphana impi isichisa kodwa sesibona ukuthi kathesi bona sebengenile phakathi kwezikhundla sebengathwa sebeyibo ababebusa njengoSmith ubandlezela abantu bengabanika ifreedom benza into abazifunayo imali yona leyo masingakhangela ngiyomuntu weZimbabwe ngama diaspora remittances lama taxes anjengama toll gate fees izimra ivat so yona le imali evela ebantwini esithi ngama taxes siyakwazi ukuthi vele uhulumende ngala industry noma i creation of employment ayenzayo into esizibonayo kathesi abakwenza khonoko ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngama gates kutsho ukuthi bona sebe zungona ngathi asebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho bona sebezi ngibona ngathi ibaba special
kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana labanye abezanu PF bathi akula lutho olubi lapha ngoba uhulumende unakekela nje izisebenzi zakhe
ukuhambisa abakwenzayo ilizwe lethu labo mangwana bekhuluma izinto abasikhulumayo ukuthi vela kulandaba they need to take care of their isebenzi zegovernment isebenzi zegovernment they get their money from taxpayers so into eqhakathekileyo ukuthi abantu bakithi ikwakholonywa ngusiphatha amandla welokhuzeni we-CCC okhulumela uPresident Chamisa uFata eMahere ekhuluma ngeplan ele-CCC ukuthi amalayithi lamagetsi siza kuhambisa kanjani. Iplan yokufaka amasola lani le-energy engasinceda ukuthi umuntu wenke jikelele ebe le-electricity endlini. Sibona ukuthi kathesi kule 43% homesteads iZimbabwe yonke since 1980 elamalight. So sikhuluma ukuthi izanu yayingela plan ayila plan and asibona ukuthi kuphumani. Into abayaziyo ikuba le corruption bathatha izimali zabantu singakhangela kubabo drugs gate abathatha imali ezavele overseas sibona izimali zama mine sibona izimali zegolide zama diamonds iplatinum iyangapi imali yona leyo umeli incedisa abantu beZimbabwe.
Umnumzana Thembu Ringani webandla le-CCC eMelika isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akula lutho olubi ngokuthi uhulumende anakekele iziphathamandla zakhe ngokuzifakela amasola ezindlini. Amazwi akhe agcizelelwe lilunga lezanu-PF umnumzana Philip Gawule.
Ukufana lokuthi emsebenzini enjalo uyanikwa imota wenzele into ezinjalo unikwe indawo yokuhlala kumbe even amakampani zamakhulu alakho ukunika abantu njalo bayakwenza khona ukuthi izisebenzi ezinemsebenzi yane phezulu ngale ama-managers ama-directors amakampani namakhulu bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala yabona zabethu ezilungiswa ama-parastatal bayakwenza khonoko bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala into yathi belikhona la izulu lokhu yale into ezahlala ikhona leyo nkomo.
Kodwa nxa uhulumende esefakela iziphathamandla zakhe amasola lawa babagawule kasoze akhohlwe yini ngabantu makhazi ukuthi kulodubo lwamagesi njengoba zona iziphathamandla ziyabe sezihlezi kuhle zingacitshelwa amagesi
kathisa abantu abaningi abanye bale mathi lefaka wona lamagesi amasola ungakhangela izinto eziningi zabantu abanabaabalemali zabo bayenelisayo sebefaka amasola malanga kodwa-ke laphana ukhangele phela nkomo umuntu okuthiwa isisebenzi kahulumende esiphezulu kumele sithi nanxa udubo lwamagesi lenosolukhona abe nendlela yokuthi nxalayithi amagajeti kahle sokuthiwa sokule mbonakalo ngale sokule dubolonje afonele ivesa afonele ubani nawe obani bathinte ayikwanisi ukukhulumisana abantu ukuthi asesendaweni enje ayikwanisi ukuthinte ngokubandeka ngoba lapha khona ukonke ugetsi lukhona umuntu lwana akasivumeli ukuthi yena babe lakho khonokwane kukhona okumncedisayo ukuthi anamagesi sekhandile ekwanisi ukuthi esebenzi ekwanisi ukubhala ama-report ekwanisi ukwenza yonke into enjalo uzavuka kusosakuthi kuthiwa hhayi izolo abantu bendaweni ende bendlela endade benganamagesi bethiyakhuluma behlala kwicabinet bekwanisa ukuqhuba imisebenzi abantu abanjani.
Abanye bathi udubo lwamagesi lolu luveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wathi engena embusweni wathembisa ukuthi udubo lwamagesi luzaphela uzalulungisisa. Udubo lwamanzi, udubo lwezempilakahle, ukusilela kwamaphilisi lokunye labonke labodokotela wathembisa ukukulungisisa konke lokho kodwa zindubo esibona zisiya phambili lanamuhla.
Abantu laba batho njalo bathi Mnangagwa usehlulekile. Ngabantu be-opposition, ngabantu abafuna ivoti, bafuna ivoti ebantwini, badinga ivoti. Asobantu abakhuluma iqiniso, ngabantu abakhuluma into engayisiyo, omumeni abawukhangeleyo. Khangelani kambe thina ilizwe lethu khangela ukuthi sisilela kanganani ezimalini. Khangela lithi abafuna. Namhlanje ukuthi udubo logesi lendayo sakanayo. Emhlabeni wonke jikelele, asikhangeleni udubo logesi oludabamelwa yinto ye-Ukraine ye-Russia lungakanani olukhona. Kanti nxa singakhuluma ngeZimbabwe siyisungulele iZimbabwe, kanti ihlala ngaphi iZimbabwe ayikho emhlabeni.
Mnumzana Philip Gawulele, ilunga lebandla le-ZANU-PF, sixoxa laye ekoBulawayo. Kala kusasa umhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit eWashington DC lapho uMongameli Joseph Biden azakwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Africa labakunhlanganiso ezizimeleyo. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zisemhlanganweni lo oqakatheke kakhulu. UBiden ukhangelwe ukuba uzakwenza imihlangano embalwa lenkokheli yezwekazi le-Africa kanye lalabo abamele amazwe abo ngolwesithathu langolwesine. Okunye okuzakhulunywa emhlanganweni lo yikuvuselela ubudlelwano bamazwe ezwekazi le-Afrika leMelika, ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo, ukuba lohulumente kaZulu, ukuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele lokunye. EleZimbabwe limelwe emhlanganweni lo nguMnumzana Frederick Shaba, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. UMnumzana Musa Faki, umgcinisihlalo wohlangothi lwe-African Union Commission, uthi uqakatheke kakhulu umhlangano lo.
Expectation is that first, the cooperation must be strengthened between individual African country and the United States on the bilateral level and also on the continental level between Africa and the United States. We want this summit to be also the contribution for the United States to the success of the agenda 2063 of the African Union.
UMnumzana Munashe Mtutsa okubandla le-ZANU-PF uthi uhulumende wakwelemelika ukhanya ezefuna ukudlelana kahle lohulumende kaMnangagwa.
I-America isinanzelele ukuthi iZimbabwe isimise i-foreign affairs yayo ngendlela ephakemeyo. Siyakwazi ukuthi khathesi ubudlelwana bethu lamanye amazwe ngendlela uMongameli uPresident Mnangagwa akubeke ngayo ngokuthi singabangane kuwonke umuntu, asila sitha thina njengezwi leZimbabwe. Sikunanzelela njalo ukuthi even i-Commonwealth layo iseva ngene liphezulu ukuthi iZimbabwe iphenduke phakathi kwayo. Siyakunanzelela ukuthi kulamanye amazwe ase-Asia, kulamanye amazwe ase-South America, amazwe anjengabo-China, amazwe anjengabo-Russia, o-India, sebelokhu besebenza leZimbabwe ngendlela ephakemeyo. So i-America layo sisesaba ukusalela, yikho sebekwanisa ukuthi benquse iZimbabwe ukuze ibuye layo emphakathini, ukuze labo beqalise ukuthi labo benanzelele into esilazo thina njengeZimbabwe. IZimbabwe lilizwe elilezinto eziphezulu, ilizwe elabantu abalengqondo ezikhaliphileyo, elabantu abafuna ukusebenza. Yikho iAmerica layo isinanzelele ukuthi nxa umhlaba wonke jikelele usulanda iZimbabwe ufuna ukusebenza neZimbabwe, bona ukusala kwabo yikukhutha kwabo. Ngoba iZimbabwe yona iya phambili ngendlela lapha uPresident akhuluma ngayo ukuthi hayi ilizwe lona vele lakhiwa ngabanikazi balo.
Uthi maningi amazwe afisa ukudlelana leZimbabwe loba inkokheli yelizwe leli iphansi kwezitheziso zenotho.
Nxa sikukhangele lokho sithi hayi iAmerica sikunanzelele njalo isifuna ukusebenza lelizwe eselisebenze lamanye amazwe, sifuna ukusebenza lelizwe asebenanzelele ukuthi liya phambili. Okulihlazo nje yikuthi iAmerica leyo isilokho isijezise ngezijeziso zenotho okumele bazikhiphe ngoba akula nto eziyisebenzayo. Izijeziso zenotho lezi bazenza bevodwa bezondele ukuthi thina sathatha umhlabathi wethu, kodwa hayi sesihambile umnyaka yonke le sebenanzelele ukuthi akusebenzi kwelakithi. So kumele bekhiphe izijezo zenotho zabo zingasebenzi zonke njengabantu or njengesizwekazi esiphakathi komhlaba wonke jikelele.
Ingcwethi kwezombusazwe lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi akukhanyi kahle okuza kwenziwa ngele Zimbabwe emhlanganweni lo. Umnumzana Phithizela Ngcobo ohlala eMaryland uthi kuhle njalo kubi ukuvunyelwa kwele Zimbabwe ukuba lingene umhlangano lo.
Esithi kumnandi ukuthi lathi izwe lehle lizathola ithuba lokuthi libe lenkokheli elimeleyo ukuze kusetshenzwe ndawonye ukuthuthukisa ilizwe lesizwe sethu. Kwesikhathi kube kubuhlungu njalo ngoba abantu basakhala ngokuthi amalungelo abantu ahlonitshwa, akahlonitshwa kakuhle ekhaya, abanye basemajele lento ezifanayo. Nxa ilizwe lethu linxuswa lalokuthi likhona, yasungani umhlaba wonke usuvumelana lalo ukuthi hayi lokhu okwamalungelo abantu akusaqakathekanga, ngokuqakatheleka ukuthi kube lobudlelwane lelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke njengoba sentshile kumnandi kubuhlungu, siyabonga siyakhala asilampenduleyo yodwa ephumayo.
Singathi ubonazane eleZimbabwe liyatholani emhlanganweni lo?
Ngibona okukhulu okungathola lelizwe lethu yukuthi lihlangane lamanye amazwe, lokho esingathi khona ngesilungu meeting international community once again. Siyazi abaningi ukuthi izwe lelibe livele lathiwa lilodwa okweminyaka le kusukisela kubo 2000 kuzofika namhlanje. Malutshwana amazwe abelokhu esafuna ukudlelana leli lizwe lethu. So kubonakala leli lizwe leMelika linxusa amazwe onke e-Afrika kunye leZimbabwe, kungathi kusinika ithemba ukuthi ilizwe lethu lalo lizaqala ukuba nobudlelwane lamanye amazwe okukhokhelela iMelika.
Singathi khonapho-ke ubona kuhle kumbe kume njani ukuthi leZimbabwe libizwe khona ngapha ngesikhathi kuthiwa-ke uhulumende kaMnangagwa kahlameza ilungelo lazo.
Kumnandi kubuhlungu njengoba sentshile waphambilini. Siyasikhala ethi kwesikhathi nxa kulokujeziswa komnotho kutsho ukuthi abantu makhaza nje esikhathini esiningi yibo abahlangana lobunzima kakhulukazi, ngoba labo abakhokhelayo bavele badla kakuhle nje kungenani thulo kulokujeziswa konotho kumba akukho. So ngakhonokho sikubonani kuyinto enhle, kodwa njengoba sentshilo kusakhalwa ngamalungelo njalo. Nxa sibe dlelana lalo leli ubukhokheli lobo songani kuthiwa bathi okwenziwa zinkokheli yinto enhle, loba nje abanye sibona ukuthi asonto enhle kulabantu amalungelo abo kakahlonitshwa ngendlela esibona kufanele ngayo.
Umhlangano we-US Africa Leaders Summit usule minyaka embalwa wasungulwa kule Melika. Amazwe avinjwe lo nyaka ukuba angene umhlangano lo ngele Burkina Faso, Mali, Guinea leSudan axotshwa kumanyano we-African Union ngenxa yokugenqulwa kwababusayo emazweni la. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoKip Stube. Singena kwezemidlalo, iqembu leMorocco lenze izimanga ngokufinyelela kuma-semifinals emdlalweni we-World Cup. Baningi abakhangeleleyo ukuthi lizanqoba ku-World Cup. Kubika u-Esachisa Spanda.
IMorocco edume igama lokuthi the Atlas Lions igenqule iPortugal 1-0 emdlalweni wabo wama-quarterfinals, benza imbali enkulu ngoba kungela qembu le-Afrika elake lafika kulesi sibanga. Umnumzana Thulani Ndlovu uthi imidlalo yalo nyaka ibe simanga ngoba kade kungela muntu obekhalele impumela ezikhona manje.
Kukhanya ngathi ngokwenzakala kwakhona kuzathatha itimu engazake ithathe lapha ngokubona kwami. Ngikhangeleka yo-Croatia. U-Croatia idlala ibhola elimnandi kakhulu. Le Morocco la ingathi iseduzane. Vele uqala sasikwazi vele Spain ibaba phakathi, Brazil wapha. Nomubukeli World Cup iqalisa nje uyabo kwazi ukucinga kuyagcina kuwe Spain le Brazil. Lapho Argentina. Amabhethi vele asenze sangaboni ngithi World Cup. Ngoba I think mina endlini vele ibhora ndibukele ka-1.
Okufakazwa ngesinye njalo esakamiza kobulawa uNico Khumalo.
Hhayi, uyabona le World Cup le ibhodiyanti i-tricky. Kodwa definitely i-Argentina ngiyibona izathatha ngoba anti uyabona i-Argentina nge-history. Even if they start slow, they get stronger with every stage they get to. And then again, Messi is the driving force because he needs to he needs to equal Maradona's status by winning at least the World Cup. He has won everything.
Sajo Dube uthi iqembu leMorocco yilo lizothatha inkezo ye-World Cup.
Hayi, mna vele itimu engibona ngani ile chance ukuzwa yi-Croatia lapha ngoba nakubo Modric asiye sabo olokuzena oMessi. Hayi, akuladaba labo Messi. Modric can dlala ibhola ugcwala i-ground yonke, usidlalela mnandi namanye ama-teammates akhe basapotana kuhle sibili. Croatia versus Morocco i-final.
Isithatha i-Croatia.
First African team uyangena ku-final Morocco. Ama team amakhulu na la ututhwa kula bo German labo bani bani bahle bephume masinya sesadinwa ngo Brazil labo German ni dominance yabo.
Umnunzana Mathuseli Dlamini wempophoma ngomunye wabathi ngeke babhejele imidlalo le futhi.
Lapha 50-50 chisa lapha any team ingathatha.
Siyabonga kakhulu ke Jisa ngokubika kwakho. Ngakhohlwa i-live talk lamhlanje ngo-8 o'clock. Lilale lo mthembo sithembayo uGift Dube.